yikuvumela inhliziyo. Khona umuntu umeyenza into embi enjengayo nali. Asithi laba bathatheneyo umeza uthiye umuzwa ke aphume phandle. Amboni ukuthi okuqakathekileyo uyabe kudinga kuyabe singakhuluma sithi kumbe ngamacansi. Kuyabe kukhona okunye uyabe vele kudinga. So yikuvumela inhliziyo ukuhawukele izinto zengizongalazo.
Ye, kambe kunjalo baba Khabo?
Ye, ngivumelana madube kakhulukazi ukuthi inhliziyo ivele iyakhohlisa, inhliziyo iyabutha izibi, ibuthe lokuhle, kubese usithi-ke umnikazi wa inhliziyo leyo nguye okumele ukuthi athathe ukhomane asesethe, akhethe okuyikho, ngoba ongavumela inhliziyo uzakwenza nezinye izinto engxenye ozakuthi usuzenzile. Uzibone ubuphukuphuku, akula lutho, akula kulowa, akula maphoso, yikuziyekelela nje. Umuntu endaweni acabange ngekhanda lakhe, acabange ngenhliziyo, uyagcina ukufaka enkingeni. Awukho lo muthi wakhona, ngaphandle kokuthi umuntu azibuze ukuthi kanti vele yena empilweni uphilelani, ufunani, ufuna ukuba yini.
Kodwa-ke nxa sesikhangela-ke Madube, kwesinye isikhathi kulenswelo ezithize. Okunye ngamacansi phela akunjalo
kuliqiniso khonoko ukuthi umuntu asithi umebanjiwe engatsho athi hayi mina lize limbona ngiyenza into enje ngoba omunye lo munye umesebanjiwe yenza into embi kulempendulo entweni zakhe zona eziyabezwa nje yokwenza uyathi mina lize limbona ngiyenza khonoko ukuthi angitholi okunje okunje kodwa-ke asithi abantu abatshadileyo mina ngokukholwa kwami mbona abantu abatshadileyo bonke ngabantu abahamba bayafunga ukuthi noma sokumnyama noma sokunjani umama kumbe kagula kumbe uba bagule kumbe khona acansi engasatholakali kumele liphathisane ngakho khonokho abaphandle bengakwazi ungavele ubone ususuka uthiye umuzi wakho usisiyatshontsha phandle akusamelanga ube khona ube lo muzi
Baba Khabo, abantu baphathisana njani nxa sokulodubo ikakhulu ezamacansi lezi
dube lo madube lamahlabezulu
Yeah.
Into ekhona elapha izinto zonke yikukhulumisana
yeah.
Umlomo lo kasokudla isithwala kuphela
yeah.
Umlomo lo uyayiqalisa impi uyayiqeda impi ngakho lanxa sokulodubo lapha ekhaya abantu kabafunde ukuthi kuhlalwe phansi bakhulumisane hathi kuyebonakala izinto sezidubukile ngale ngaphandle umuntu abesithi kwathi kumele kuhlale phambi kukhulumiswana abantu batshelane iqiniso njengeqiniso yikuthi yona iqiniso anti vele liyababa libuhlungu abantu bayesaba ukuthi bale baphumele egcekeni nezinye asithi kugula okunye nje okungathi kusekufithekeni ungazabe ukukhuluma abantu kabafuni ukukhuluma ukuthi lapha ekhaya libona kunje uthilo umadubato abantu bafunga babengafungi bebodwa babefunga laphambi kwabantu or kwalabo bantu labo kumele abathini ulabangani into ingahlalelwa phansi ikhulunywe ngile qiniso okuningi lokhu esikubonayo kusenzakala xa kunesizathu esithize esixotshe abantu emizini yabo kungagweleka abantu ngabafunde ukuvuleka izifuba bakhulume lokhu okubahluphayo hhathi ukuthi baphume ukufela ngaphandle njengephilisi bayekele ukukhuluma and boshua bangayekela ukukhuluma kuzabalimaza ngaphakathi
Ye, kodwa nxa ngingabuya kuwe futhi njalo Madube, nxa usukhangeleke kujayelekile ukuthi siyakubona khonokho kusenzakala mihla le midla, kambe ubona ngazani kungabanjwa njani kwezithi kugcine kungamemetheki?
Mina ngiyambonga ubaba uMkandla ukubana ukhulumile ukuthi khona yena into ehluphayo iqinisa. Ngiyaxolisa ukuthi ngizakhuluma sengani ngifaka iblame kubobaba. Obaba bazifihla kakhulu. Ngiyaxolisa kubo baba bonke kumphakathi obaba bayazifihla kakhulu kanti umkakho uma ule problem ungathi mama ngile problem enje likhangelisisa iproblem lelo umkakho umkakho la uzabuya lamanye ama-ideas enxanye kumbe umkakho ngunesi kumbe ehambe ebuza kudokotela wakhe udokotela engamtshela ukuthi hayi singancedisana so kube yinto yenu lobabili kodwa ungalokumfihlela ubuye ngesibhakere njengalokhu esesikubone ubuye sutsha umfazi subuye umthethisa ngento engekho akulunganga into eqakathekileyo khonoko ngivumelana lobaba uMkandla khulumananini livumelane line uze kuthi uma sokubizela umphakathi kudala kwakubizwa kuhlala idale obaba omdala umbo anti kumboba nibani kuhlaliswa ukuthi kulendaba enje kodwa mina ngibona ngani kwabe kube into eyabantu ababili umuntu lomkakhe kuphelele kibo